sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 Nkwenkwezi, May Day, Africa Day 2018 ngoChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithe setshenziswa kakhulu njengamathuzi e-violence.
Abasakholayo bakobulawayo bananza usuku lwe-Africa Day ngokusayina isivumelwano sokuthembisa ukuthi abasafuni ukusetshenziswa kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Jamisa ukhuthaza uZulu ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuthuko kulomhlubulo wesigaba semandebeleni. Uhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama-allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasakhulayo bemabandleni ezombusazwe athiyeneyo bathi abasafuni ukusetshenziswa ukwenza ubudlwangudlwangu lodlakela babhale amagama abo kusivumelwano sokuthembisa ukuthi abasoze baphatheke emkhankasweni olobudlwangudlwangu loba ukusetshenziswa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso yeVictory siyanqoba Trust kobulawayo ongene ngabathi abavele emabandleni ezombusazo ehlukeneyo agoqela iZANU PF, iMRP, iPDP ekhokhelwa uNkosikazi Mathibenga, iMDCT ekhokhelwa nguMakhupe, iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, iNPP, iZaphu, iPDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Injongo yalomhlangano ngeyokuzama ukubumba umkhuba wokuthula phakathi kwabasakhulayo laloba besekela amabandla ezombusazwe ehlukeneyo ikakhulu lonyaka ilizwe likhangelane lokhetho. Osakhulayo webandla leZANU PF engumsekeli kaNobhala Jikelele umnumzana Mabutho Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bengavumi ukusetshenziswa njengezikhali zobudlwangudlwangu.
Ilanga lanamhla le-Africa Day njalo sincusiwe lapha ukuthi sizokhuluma nge-peace. We saw it very fit njengeZANU PF to be part of this event because kakathekile ukuthi sikhuthaze abasha ikakhulu ukuthi bengasetshenziswa njengamatsha yiwazabe jikwa abantu belimazana ngenxa yokwehlukana wembono masikhangele zombangazwe. Isikhathi esiningi thina abasha yithe setshenziswa kakhulu njengama-tools e-violence. So njenge-new dispensation ekhona kathesi eZimbabwe ku-government yeZANU PF sithi thina i-peace kumele iqakathekiswe kube le-tolerance.
Isikhulumi sabakhulayo se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Adrian Rendani Moyo uthi kuqakathekile ukuthi abatsha bengavumi ukusetshenziswa kudlakela babekwazi ukuthi ukhetho lungaphela bazaqhubeka bephila labantu kanye lababahlukumezayo.
Thanda ukukhuthaza abanye abatsha lapha eZimbabwe ukuthi sesifikile esikhathini sokhetho, asikhankaseni ngokuthula, asisebenzeni siqede kudlule, akudingi udlame, akudingi ukuthi size sinyathelane ukuthi sivumelane, noma singavumelani asihloniphaneni singabantu, kuzathi sokuzidlulile sizabe silokhu singabantu, njalo asithandaneni njengabazalwa e-Africa.
osakhulayo olilunga le-MRP umnumzana Xolani Ncube uthi njengebandla bazaqinisa ukusebenzela ukukhuthaza ukuthula hathi ukukhuluma ngomlomo kuphela.
Thina ezi abantu abatsha abasakhulayo asikholwa enkulumeni sikhangela izenzo, yebo ungakhuluma ngokuthula kodwa uza kwenza yini ukuthula kwangkhona. Thina njengomthokazi Republic Party sizama ngamazwi ethu, izenzo zethu ziyatshengisa ukuthi simele imathebelenti, simele umthwakazi.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu Magaba we-PDP uthi abasakhulayo bayahlupheka kakhulu, ngakho kumele basukume bazimele bananzelele ukuthi elakusasa labo liyachitheka besetshenziswa.
Kufanele sicaba ngento eyi-one njengabantu abatsha ukuthi thina ithi esidubekayo and sizahlala sidubeka. Mbona ngantwa leli lizwe selifuna ukuthi ke sitshiyane nama-politicians langaqedakaliyo, mhlawumbe ke sifake mhlawumbe umuntu ongumama nje ongasikhokhela, ngoba ngiyazi ukuthi umama nguye umuntu ongalida, uyiba abantu abakwazi ukugcina imuli.
Ucommissioner we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uqonqosele ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula ukuze ilizwe lenelise ukuhuga abafuna ukuqala amabhizimusi.
Ngingathanda ukuthi ngithi elections are around the corner, and as i-National Peace and Reconciliation Commission izithayela intlobe izawuthi peace okokuqala is very key for economic growth. There is no investor that is actually keen to come and invest in a country ongela kuthula. Ngiyicela indlela ukuthi madoda asinawo yini kusimo lesi, because those pressures azakufastrate.
Abamabandla ezombusazwe ehlukeneyo babhalelane phansi bethembisa ukuthi abasoze baphatheke kwezodlakela, njalo banikeze ukhomishina ugwalo abalubhalelane phansi oluyisithembiso njengendlela yokwenza isiqiniseko sokuthi abasoze benze ubudlwangudlwangu ngesikhathi sokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli welinye lamacele eMDCT uXolo, abatsha bemazweni awezwekazi labensundu bakhuthaza uhulumende ukuba baqakathekise ukuvulwa kwamathuba angabenza bephatheke kuntuthuko ye-Afrika lokubatholisa imisebenzi lapho abangasebenzisa ulwazi lwabo. Okunengasikuzweni kumaPeter Ntambe eseHarare.
Abatsha abathi sebefuna ukubona amanyathelo azwayo asekela intuthuko yabo, ngoba iningi labo lisebenza gadalala ukuthola imfundo yaphezulu, kodwa abathi sebegqibe izifundo imisebenzi ingavuki, okwenza ukuba abanye begcina sebesetshenziswa kudlakela lwezombusazwe. Umcebisi Ndlovu uqhuba izifundo zesosioloji, njalo uthi leli zwekazi kumele lilwisane lodubo lwenkohlakalo lokufumbathisana.
Ufuna ukuthi kulungise ukuthi corruption isitoshwe, uqalise ukulinywa sibe self-dependent. Isifiso ukuthi sithuthukise i-Afrika lathi ukuthi masiphuma siqede e-university sikwazi ukuthi i-efficient elakusasa ukuhamba kahle phambili.
Unombeko Ngwenya ngosakhulayo ufundele eze athe lolimi lwesiphuthukezi, yena ukhala ngokuthi njengoba imisebenzi ingatholakali kangaka kuba nzima kwabatsha ukuphatheka kuntuthuko yezwekazi le-Afrika.
Ngikhangelela ukuthi ngiqeda ngithole umsebenzi, iloba ngingatholanga umsebenzi ngenelise ukuthi lami ngiqale umsebenzi ozathi wenze abanye abantu labo baqhatshwe ngela kusasa. Sinendisa ukuthi sibe le kusasa elihle, i-Afrika yethu iphumelela ithuthuka.
UMalcolm Noriarwa oqhuba izifundo ze-banking le-finance uthi icebo elihle lona lelo elokuthi abatsha benelise labo ukusungula imisebenzi besekelwa ngohulumende kuleli zwekazi.
Xa sikhangela kathesi abasakhulayo abaningi kathesi bahlezi elokishini, and mostly vele abaningi bakhona sebenzisa ama-drugs, of which nxa sikhula so asozi into esingabe sizikhangelela zona lezo. Uexpect ukuthi nxa umuntu esithi sekhula early 20s yabe sethola ama-opportunities okuphila.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ilohlangothi lwabatsha esinomcijo emayelana lentuthuko yabo, kodwa leli zwekazi lokhu libhekana lenkinga yokungaphumeleli njengalokho okukhangelelweyo kubangela izizathu ezijiyeneyo ezigoqela impi zomdeni, ukungahlaliseki, ukungathengwa kuhle kwalokho abakuthengisayo lokwehla kwentengo yomnotho wayo okufana lezenjiwayo ezinje ngecopper amafutha ezimota uranium lokunye emhlabeni jikelele kunye lokubhidlika kwamafekithali alungisa impahla osokwengezelela inani labaphila ngokuthengisa esitaladeni. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli welinye lamacele eMDCT umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze uZulu edolobheni leGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lokuthula lentuthuko kulomhlubulo. Uthi umongameli Mnangagwa kalawo amaqhinga okulungisa indubo ezibhekane loZulu weZimbabwe. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Ekhuluma embuthanweni wabalandeli bebandla lakhe enkundleni ephelandaba, uJamisa uthi uMnangagwa useluphele njalo kulo ukuthi angakulethela uZulu weZimbabwe oseleminyaka edubeka. Amazwi akhasekelwe ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube ode uZulu akumelanga akhohlwe ngombhuqazwe eGugrawundi owalethwa ngumnankagwa labanye bakhe. Omunye wabekulo mhlangano umnumzana Dennis Moyo udule themba lombuso kaChamisa.
Engunanzelelayo ngabantu abalapha mosi nginanzethatha abaningi lapha ngontanga okunjengisa ukuthi khona i-young generation ngibona engani ile future engcono nxa ikhokhelwa ngabantu abatsha. Ngoba nxa nginanzelela esikhathini esiningi besikhokhelwa ngabantu abadala abantu ababatsha besaba lutshwane emhlanganweni yethu. Engunanzelela njalo ukuthi khathesi abantu abatsha ngobuningi babo ebesezifundisela ngalesi sikhathi khathesi abantu asebebhalisile ukuvota okusinika ithemba lokubana upresidenti kunye seziphamisa ulawo amandla okubana lumnyaka
athathe intambo zombuso abe ngiyo president weZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Ndlovu isakhamuse Gwanda udizana uPF ilathuba lokunqoba emandebeleni lonyaka.
Uchamisa usithembisa okuhle kakhulu ngoba usithembisa akalabandlululo kazanga athi ukuthi amashona ngamashona amandebele uyasibambanisa singabantu. Zana uPF yayisenza ibesithembisa manga. Uchamisa uyasithembisa emadebele uyihope.
Uchamisa oqhube omunye umhlangano emawabeni lamhlanje kuseni uthe ukunyaza kwenza ukuthi abafundi bemfundo yaphansi abayubhadala esikolo kukanti imali yohlobo lwama-bond notes izakulahlelwa egodini. Uchamisa obesemabhisa izolo uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe ezansi emandebeleni ngokwe-Bait Bridge kusasa. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lelo le live talk lamuhla sihlolisisa ngokujulileyo usuku lweAfrica Day ngesikhathi amazwe amaningi awezokazileli agoqela iZimbabwe esehluleka ukugcwalisisa izifiso zikaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Inkokheli yebandla le-National Patriotic Front NPF kobulawayo yamukele ngenjabulo enkulu abakade besekela ibandla le-ZANU-PF labakade bengabe MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube asebecabange ukuba ngamalunga aleli bandla. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Lokhu kuvele emhlanganeni waleli bandla obukobulawayo namhla emini lapho inkokheli yalelo bandla eveze ukuba uZulu eziqintini eziningi zelizwe usejabulela iNPF. Unkosikazi Rosie Phiri, umsekeli kanobhala jikelele kuhlangothi lwabo mama, uthi ibandla lamukele amalunga amabandla lawa amaningi.
So bathi ngendlela abahlukuluzwa ngakhona kuzani PF la ngendlela yokuthi ngama primaries bafica amabizo abengekho kwathiwa bona they are not in the structure bona bebasakala beyi district isiphathwe sesikhona ngale. So bona babona ukuthi ay khanya abantu labana kababa qhakathekisi is abantu abamele bevotele ibandla lawo basebesithi sebefuna ukujoyina iNPF ngoba bayizwile ukuthi kuyibandla eliqhakathekisa wonke umuntu. So baqala basibiza beyi-leadership bebalutshwane basebesifakela ilanga lange Saturday last week sasesihamba siyababemukela ke bebaningi babekuma over 200.
Umnumzana Felix Chindori ohlala kuward 15 kobulawayo uthi esiqintini sakhe bayajabula ukuthi abantu bayasuka kuZANU-PF besiza ku-NPF.
Alright. Into esijabulisayo ukuthi abantu bayasuka kuZANU besiza ngokuningi babo ku-NPF and sisaliswe lomsebenzi omningi kakhulu ukuthi abantu beze kithi and abantu bayijabulela kakhulu NPF.
Ebuzwa ukuba ibandla lakhe lizakwenza na ukhetho lwama-primary, umnumzana Nasisiyo Elijah Makhulumo olilunga le-Central Committee uthi abasoze benze lolu khetho.
Njengeparty esanda ukusungulwa thina asila ntutho ngama primaries esizawenza. We are an organized party. Iparty leyo ukuthi abantu balomzwa ngedwa ukuthi vele ngase sisiya ku election lapha it will be by consensus. Consensus in terms of capability abantu ngokwenza kwabo ukuthi kuna abantu ezizabafaka ezikhundleni lezi ezizabafaka kuma different constituencies or whatever it is kuyabe kunge in terms of capability uyagwanisa yini ukuthi uyimele iparty ye-NPF.
Umgcini sihlalo we-NPF elizweni unkosikazi Eunice Sandi Moyo uncome imisebenzi yobukhokheli bakobulawayo esithi lokhu kuveza ukuba leli bandla lithandwa ngabantu eziqintini. Wazisele umbuthano ukuthi lapho ibandla elizakwethula inkokheli emphakathini owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Gabriel Mugabe bazamncusa abe khona emcimbini lowo lapho azavalelisa khona abalandeli bakhe aveze njalo ukuthi kwenzakalani ngesikhathi esusa embusweni.
Ye ubaba siyamfuna abe khona
ngoba thina njengabantu abakhe sifuna ubaba azosivalelisa asitshele konke okwenzakalayo ngoba abantwana bakhe abakwazi ukwenzakalayo sikubona kuyindlela yokumbonga lathi sizazuza isikhathi sokuthi simbonge esisebenzela emhlanganweni simbonge ngokukhululela izwe leZimbabwe ngoba mina ngibona kuyikho okuqakathekileyo nxa uvele ungafundisa abantu into eliqiniso abantu bacina belibone iqiniso ongeke uqamba amanga suku zonke bazaze bakufice ukuthi uqamba amanga baningi abantu baphuma kuZANU-PF bebuya ku-NPF and we are so grateful to those people because they are seeing the light and we welcome them siyabafuna ngobuningi
inkokheli ye-NPF iveze injabulo enkulu ngosekelo eluthi lutholakele phakathi kwamaviki amabili edluleyo esokubanike idlabuzane lokuqhubeka bephatheka kwezombusazwe ngoba bebona beseselendima abangayidlala laloba iningi lengcwethi zombusazwe zisithi leli bandla kalila elakusasa elihle ngoba lawonelwa ngumgabe ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Abantu abanengi baveze ukucunuka phezu kokwenzwa kukamsekeli kamphathi ntambo wezemali umnumzana Terence Mugube abambona eveze ukungahloniphi abaphila legcikwane lengculaza ngokuthuka akwenze umnumzana Tendai Biti izolo emsakazweni uStar FM uGibson Bebe usethulela lolu daba
Umkhube uke walahla umlomo ensukwini ezimbala ezedluleyo ethi umkhokheli webandla eliphikisayo eleMDCT umnumzana Nelson Chamisa kasoze avunyelwe libutho ukubusa loba engaze yanqobe ukhetho uphindile umkhuba wakhe wokutshekisa inkulumo lapho kulengqoqo yempikisano lomnumzana Tendai Biti kuhlelo lomsakazo oweStar FM olwe 263 Express Ababili laba bebexoxisana ngesimo somnotho weZimbabwe emizameni yokudinga ukuletha amacebo okuthuthukisa. Umkhube ucine ecaphukela uBiti ngendlela amphendule ngayo emthe isiphukuphuku esingaziyo esikukhulumayo. Kulapho ke umkhube acaphuke khona esebuza uBiti ukuthi unathile yini amaphilisi akhe awe-HIV. Ubiti uthe ebuzwa lokhu nguye oqale ukumkhuphe ngokumtshela ukuthi uyahlanya uthe yena uzibona engaphambanisi lutho ngoba yizo indlela zokuxoxisana ezisetshenziswayo umuntu nxa efuna ukuthi umbono wakhe uzwakale
Izizukulwane zeZimbabwe ziyangiphendulela angila okudlula lapho indlela engikhulume ngayo iyavunyelwa angizange ngiyeqe umzila emthethweni yokuxoxisana lokuphikisana
ingcwethi ecibukulwa ngezombusazwe umnomzana Ostalos Ndlovu uthi amazi kamkhube aveza sobala umbono kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa
into ayenzileyo okuqala ayikho emthethweni emthethweni abathi defamation of character ukuthi tshela umuntu istatus akhe kakhulu ungala-proof okwesibili into ezwe ngumkhube ingaphandle komthetho or ngathi mina isintu ikakhulu mayelana lebandla endawo yokubandlululo kubandlululwa abantu abaphila ngegcikwane le-HIV and AIDS njalo kulusizo ngoba kuphuma emuntwini ongu-member of parliament
esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Mcebisi Mudimba uthe sekukaningi umkhube elahla umlomo engajeziswanga ngabomthetho okuveza ukuba ukhuluma emele uhulumbende osembusweni
umkhube kufuze akhule akhulume inkulumo eziqondileyo njalo azithibe ananzelele ukuthi baningi abantu abaphila negciwane le-HIV lapha eZimbabwe lokhu njalo ngitshengisela ukuthi bayalulaza indaba zabantu abaphila nemikhuhlane etshiyeneyo njalo ngezinto asezikhulumile sokufuze bamphumuze kancane nxa bekhangelele ukuthi bakhange izinhliziyo zabantu kukhetho oluzayo.
Kodwa osakhulayo waseHarare uNobukhosi Ngema uyamvikela umkhuphe esithi ubithi nguye omqalileyo ngokumtshela ubuhlanya.
Akukhulumileyo umkhuphe akuqondanga, kodwa kungenani ubithi layo uphambanisile. Ngeke uthi uxoxisana lomuntu ubususithi ukhuluma njengomahlekisa, kutshengisa ukuthi kakwazi ukukhuluma laye.
Studio 7 kayisenelisanga ukukhuluma lomkhuphe ngoba ucingo lwakhe belungadojwa ukuze avikele emazini ensolo aqondiswe kuwe ngabantu ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lezokuzilibazisa ebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
Ukhulumende izolo uvumelane lezisebenzi zakhe ukuthi uzakhweza imali yama allowance ngesilinganiso sokulithumi lasikhombisa ekhulwini i-17.5%. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yamatitshala eZimbabwe Teachers Association iZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu.
Ye, limqotho kanti ukuthi inkundla ye-NGC ngelanga izolo ilobe lephansi isivumelwano sokuthi yamukele i-17.5%. Imali le i-17.5% ifakiweyo ifakwe njengemali eba imali nje ekuzothoba ubuhlungu bokuswela imali kade kusohlangene lama-civil servants akhona elizweni. Ye, ingasiyo mali okuthiwa ingezelela iholo. Iholo lisele lilokhe linjalo. Okungezeleleyo ukuthi imali leyo ifakwa njenge-allowance ezabuya phezu kwemali yonke eholwa ngumuntu osebenzela uhulumende, kuhlanganiswa iholo lakhe, imali yokuhamba kanye le mali yokuhlala ezindlini, i-accommodation allowance, kanye le mali ke ye-transport. Ibuye njalo kulaba babo besemakhaya, ihlanganiswe le mali rural allowance. Phezu kwakho konke lokho besekusengezwa i-17.5% nxa kuthe kwahlanganiswa. So i-special allowance ke leyo mali.
Ukutsho ukuthi zonke izisebenzi zizayithola kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe edolobheni.
Ye, kungakhathalekile ukuthi zisemaphandleni kumbe emadolobheni, kunjalo sivile. Kanti ke zisemaphandleni kuzathuthuka kancane, nanku phela eyazo ivele ihlezile ile rural allowance. Bangahlanganisa i-rural allowance leholo, babe bahlanganise le-transport allowance, le-accommodation, i-housing allowance. Kutsho ukuthi eyabo imali i-17.5% yabo eyabo ingathi siphezulu kancane.
Nxa sisikhangele nale i-17.5% izakhuphula okunganani? Asithi umuntu uthola iholo eliphansi kakhulu, engathola malini?
Okwamanje engazuze ukutsho ukuze engaze ngachaya phela uvile ubuya ngehloteleyo, kodwa sikukhangeleleyo ukuthi nje imali le kayikasomali eningi kakhulu ukuthi singachaya umpululu ngayo.
Hello ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yamatitsha la eZimbabwe Teachers Association iZimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Africa Unite ingoma kaMoyi uBob Marley sigqibela uhlelo, kodwa singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Abasakhulayo bamabandla achiyeneyo kobulawayo bananze usuku lweAfrica Day ngokusayina isithembiso sokuthi kabasoze basetshenziswe kwezodlakela. Umkhokheli wecelele MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza uZulu eGwanda ukuthi avotele ibandla lakhe ukuze kube lentuduko kulomhlubulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama ngoChris Gande, lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.